Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 31 kuzibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokuphuma isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. So kuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla elitsha elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change. Unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora bayadlephana bebanga imali ephiwe ibandla le-MDCT nguhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamashumi amane lanhlanu 45 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 1803 kuthi abahlatshwe esibili bangu 1600. Abahlatshwe esithathu bona bangamakhulu phose amathathu 293. Inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ngompalakazi laya ku 5,798. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission izasungula uhlelo lokuphuma ijumo kusasa isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Izeki ithi kule ndawo ezizinkulungwane phose ezintathu 2700 elizweni lonke lapho ezaqhubela khona lolu hlelo. Lona olwalumele lwenziwe ngumpalakazi. Lolu hlelo luqala kusasa luye phela ekupheleni kwalinyanga. Kuzaqhutshwa njalo ihlandla lesivili ngomabasa. Abe komishini le kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza labo abalokhe bengakabhalisi ukuthi baphume ngobunengi. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DBT.
Sithanda ukukhuthaza njalo ukuxwayisa ukuthi abantu bathathe leli thuba esiliphiwayo mhlaka 1 February kuseyafika ku-28 inyanga yonke nje kaFebruary yona le izekhi yabiphuma ingene ezigabeni size ebantwini esikutshoyo ukuthi abantu ababhalise ukurejista ukuvota. Siyathaba kakhulu ukuthi even izekhi lathi sisitshelele ukuthi hayi kulama pamphlets atshengisa information, atshengisa indawo lapho kuyabe kubhaliswa khona ukuvota abazasinika yona ngemande ekuseni. So kutsho ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi khona silathi sincedisane leze ukuthi sifinyelele ebantwini ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi babhalise ukuvota njalo becheck-e ukuthi bakuvota zirole yini. Ngoba ihlupho olukhona ukuthi abantu endaweni ezitshiyeneyo babeleke bebuza ukuthi sa-register ku-biometric voter registration ngo-2018 kumele sibhalise kuthe yini futhi lathi sizama ukuthi siqoqozele sikhuthaze njalo ukuthi abantu basebenzele uhlelo lo-mobile voter registration. Sikhuthazane ezigabeni, sikhuthazane ezimulini, sikhuthazane endaweni lapho esikhona.
Izeki ithi ile ndawo ezingu-2700 lapho ezabhalisela khona abantu libona zisanela yini lezi ndawo?
Kwesihlolisisa lapha kumobile voter registration le sikhangela lathi ama centers lapho esisebenza khona nje ekhaya vote eMat North, Mat South lakoBulawayo. Bulawayo ile 152 centers, iMat North 159, iMat South 223. Sinanzele ukuthi iregion yethu yona le eMathebeleni ndiyele ama registration centers amalutshwane. Thina nje ekhaya vote i-feedback ade siyithola ezakhamuzini eziningi ukuthi indawo zakhona zezingane zikhatshana. So esikufisayo lathi ukuthi khona ilizwi lifike nxa kuseduzane lalapha abantu abakhona sincedisane lezeki nxa kulamanye ama-alternatives indawo ezi-alternative ezingasetshenziswa zibe khona njalo esingakwaziyo ukuthi kwini kusothi i-infrastructure like ukuthi izikolo ukuthi abantu bebhalise izikolo ezithile kumbe kutheni kodwa sikhayelela ukuthi ona zona lezi ndawo ezikhona ezihleliweyo izeki sizama ukuthi sizisebenzise kuhle nxa kule nhlupho abantu besehlule ukufika abaxhumane lathi ekhaya vote zabancedisa sixoxisana lezeki ukuthi sibonisane ukuthi kungenza kanjani kwenziwe nini ukuthi abantu bancediseke nxa kule ndawo ade ezingane zikhatshana kakhulu ezingane zinxele zilathi sikhuthaza izeki ukuthi hayi kule ndawo enje nxele besicela ukuthi ngabe ungafaka i-tent laphana abantu bekwanisa ukuthi babhalise ukuvota. So sikhayelele ukuthi khona nxa uhlelo lolu lwe-mobile voter registration luqala sincedisane futhi lezakhamizi ukuthi besinikele i-feedback ukuthi heyi bantu nakithi lapha indawo zakhona zibe khatshana kakhulu thina kithi lapha sihlale le nhlupho ezinje zimbalwa. Sikhuluma kunje sizama ukuxoxisana labe registrar's office ukuthi sibonisane ukuthi abantu abasha bangala ma-IDs baphiwa njani nini kuze ukuthi bengakhutheki ehlelweni lokubhalisa uregister ukuvota.
Kukhona elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izeki?
Tina sikhuthaza izeki kakhulu ukuthi nxa uhlelo luqalisa mhlaka 1 aluqalisa indawo yonke. Nxa sithi indawo yonke ngithi ukuthi lungaqalisi kobulawa kuphela emadorobheni aluqalisa indawo yonke lasemakhaya. So siyathi sikhanele ukuthi sibe sixoxisana labantu abasemakhaya bakithi sicela i-feedback. Lisitshele ukuthi i-registration center lapho esabe silitshele khona ukuthi ikhona na kwezokuthi sibone ukuthi uhlelo lolu luqalisa mhlaka 1 lusiyaphela mhlaka 28. Njalo nxa kule nhlupho elihlangana lazo sithi abantu bangathuli kuphela bekhangela abantu bakhulume ukuze ukuthi sithole ukuthi siyabancedisa ukuthi bathole usizo. Sixoxisane lezeki ngezindlela eziningi, sesikhuxoxisane lezeki ngezinto eziningi kakhulu. Sike saba lama meeting kobulawayo lapha amaviki kwamabili ona la adlulileyo, sixwayisana labo, sibonisana labo ukuthi hayi yiwo ama issues or izinto ezingxaki abantu abahlangana lazo. Sihlangane futhi ukuthi ethebulini sithi singakwenza njani lathi sesilelo thuba ukuthi sifinyelelise izikhalazo zabantu kuzeki kuqakathe we-archive vote khona lokhu. Sesikhalele ukuthi khona nxa isithi mhlaka 1 indawo zonke sizazikhayela zonke indawo zonke okumele ukuthi ziregister ukuvota uregister abantu ukuvota ukuthi zivuliwe na abantu bakwanisa yini ukuvota. Ingxaki abahlangana lazo lathi besitshele sikhulume sigijime lathi siyezeke sixoxisane labo ukuthi inhlupho lezo zilungisiswe.
Umnumzana Nkosi Khona DVT ngowenhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023. Sokuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla likamnumzana Nelson Chamisa elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Inkundla eNew Zimbabwe ibika ukuba kulabe bandla elizibiza ngokuthi Citizens Convergence for Change abalobele iZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu bekhonona ngokuthi ibizo lebandla likaJamisa liphose lifanane lelabo khona abathi kulakho ukuphazamisa abantu abavotayo. Bakhala njalo ngokuthi umbala olithanga osetshenziswa nguChamisa ngowabo. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ibandla leZANU-PF lalo lithi umbala olithanga ngowalo, ngakho uChamisa labanye bakhe kumele bavinjwe ukusebenzisa. Ibandla le-Citizens Convergence for Change lithi lisungulwe nyakenye lahle labhalisa kuZimbabwe Electoral Commission. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Farai Joe ubikwa enguye olobele izeki esithi uChamisa kumele adinge elinye ibiso. Engekela ukwenza lokho uthe bazamangalela emthethwandaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change kaChamisa, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi yibo abaqala ukusebenzisa leli gama nyakenye.
Siyamangala ukuthi kambe uChamisa nguye obusayo na, nguye osipha indlala na, nguye osincitsha imisebenzi na, nguye obulala abantu na, lokuhlukumeza abantu na. Ngimbuzo lo enkonzisa kini Mahlabe Zulu ukuthi lihluze ngesikhiwa kuthiwa u-analyzer lijule liye emkantshweni ngoba sesimangala sonke lapha eZimbabwe ukuthi sokulabanye abantu uChamisa lebandla lakhe engafaka ibizo omunye uyagijima ephambanisa, engafaka isimbo omunye uyagijima esiyaphambanisa, engafaka umbala we-party yakhe omunye umuntu uyaphambanisa. Namhlanje sesifake i-CCC, Citizens Coalition for Change, nangomunye wahamba wayafaka okufana nayo ezama ukugwenxa. Baba lamahunga-hunga bezu ukuthi sifuna ukufaka MDC Zimbabwe, omunye wavuka sebhalisile eseGoli. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza abantu bazwele isihawu esithi ngesikhiwa sympathy. Eke lintshele Mahlabe Zulu, wenzeni ubaba uChamisa?
Abe Zimbabwe Convergence for Change laba bathi bazise iZeki Nyakenye, babhalise njengebandla kuZeki Nyakenye. Lisungula elenu lina iCitizens Coalition for Change, lalingakubonanga yini, kalizange likukhangelisise khonoko?
Into yokuqala yithi baba Nkomo esaqala ukusebenzisa iCitizens Convergence for Change, bahle bagijima sebesithi libizo leparty, hatshi lalingasilobizo. Wayeungumbono esithi ngesikhiwa yiconcept yokuthi abantu bahlangane benze intonye ukubambana okuthiwa yiconvergence. Khonaphana bahle batshontsha bayabhalisa vele sisebenzisa, kambe ngubani ongazange azi ukuthi yithi esaqala ukusebenzisa i-CCC, Citizens Convergence for Change, singakatshintshi ukuba yi-Citizens Coalition for Change. Size safaka u-coalition sesibona ukuthi abantu bathatha umbono wethu bahamba bayabhalisa yithi abanikazi be-CCC. Ukulokhu ngabantu abathunywa ukusigwenxa.
Isizwe kuthiwa kuyaqhubeka ukuhlukuluzwa kwabasekeli benu abagqoka imvunulo yebandla, lithini ngalokho?
Phambi bengahamba betshaya abantu, amankazana labo mama labafana labadala, ngoba bagqoka izigqoko ezilombala olithanga. Lo ngumbhedo ongazange ubone ngushaka ngokwakhe. Kukhombisa ukuthi ibandla elithungamelwa ngubaba uChamisa libandla elimqoka, elilanda ukuzafeza izikhalazo zabantu, njengoba libona amabandla amaningi asesebenza lezanu PF. Lokhu sithanda ukucebisa amapholisa ukuthi hathi mapholisa, lingabatwa bethu, lisebenzeli isizwe, alisebenzeli iparty enye. Yikho kuzahlupha khonoku ukuthi after sesibusa selibaleka lisiya kwezinye indawo. Hatshi, thina sithi mayuyu, amapholisa ngabatwa bethu, basebenzela isizwe, uhamba behlukumeza abanye abantu akukho emthethweni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sehlulekile ukukhuluma labazithi ngabe-Citizens Convergence for Change. Cele le MDC. isithi elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selicele umthethwandaba we-High Court ukuthi uvimbe ukuphiwa kwecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora imali efika ku-$149 million nguhulumende. Amagqwetha kaMakhuphe afikise lolu daba enkantolo ngomgqibelo. Athi limali yona ephiwa amabandla lamalunga ePhalamende kumele iphiwe icele likaMakhuphe ngoba uMonzora sowazixotsha kwe-MDCT ngokwazisa iZimbabwe Electoral Commission ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo esebenzisa igama elithi MDC Alliance. Uhulumende wazise ngefiki edluleyo ukuthi limali iphiwe icele likaMonzora. Ibandla lezanu PF lona liphiwe i-$350 million. UMonzora wazise ngomgqibelo ukuthi usexotshe uMakhuphe labanye bakhe kuleli bandla ngemva kokuba uMakhuphe ethe nguye osekhokhela i-MDCT ngoba uMonzora esezixotshile. Sixoxe lomcebisi kaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe kaqale ami ukudistributa imali ye-MDCT kungakadingisiswa yinkundla ukuthi ngubani okufanele azuze leyo mali. Njenge bandla le-MDCT lo president wayo uDokotela uKhuphe sithi khona ubaba uMonzora sowazixotsha kubandla ngencwadi ayibhalela izeki mhla ka-3 January ebumba okuliqenjwana kwakhe ncane okuthiwa yi-MDC Alliance. Ngokunjalo kaselayo imvumo yokuthi athole imali ye-political parties finance. Imali le kumele ihanjiswe kubandla le-MDCT njalo lelo bandla likhokhelwa ngudokotela uKhuphe. Siyakhumbula ukuthi indaba le yokuthi ngubani omele imali ye-MDC yadingisiswa yacazululwa yinkundla ye-High Court ngo-2020 ku-judgment UHH 150/21 kwacaca ukuthi imali le ye-MDCT ayisiyo mali MDC Alliance. Ngokunjalo uMonzura njengoba seku-MDC Alliance okulibandla okuncane lokhu akwenzileyo labo matibenga labo onqoba izithakhumalo kasavunyelwa ukuthatha imali ye-MDCT. Ngokunjalo sicele ukuthi inkosi yemthethwandaba ithi khona imali yonke ihanjiswe kubandla le-MDCT njengejudgment yakhitshwa ngomnyaka ka-2020.
Imali le sowayithola yini uMonzora isisezandleni zakhe?
Esilesiqiniseko lakho kathesi ukuthi uhulumende weZimbabwe sowayigazetha imali ye-political parties finance wachaza ukuthi MDCT kumele ithole imali engakanani. Esingelasiqiniseko lakho ukuthi sikusiphi isigaba leyo mali. Yikho ke sesigijimele enkantolo ukuthi ingakangeni kuma-accounts abantu abangayifanelanga. Indaba le yokuthi ngubani omele ayithole kumele icazululwe ngumthethwandaba.
UMakhuphe sabona ememezela ukuthi sokulamacele e-MDCT amabili. Imali le lifuna yabiwe phakathi kwalawo macele omabili kumbe lifuna izekini kuphela njengecele likaMakhuphe?
Amaphepha afakwe ngudokotela uKhuphe lebandla le-MDCT acacile ukuthi sesithole isaluleko esivela kumagqwetha ukuthi njengoba uMonzura sowathiya ibandla waya kwelinye ibandla kaselayo imvumo yokuthola imali ye-MDCT. Ngokunjalo akulandlela umuntu sowathiya ibandla angathola ngayo imali eqondiswe ebandleni. Ngokunjalo sicele ukuthi inkosi yomthethwandaba isinikeze yonke leyo mali. Uma ngakusehlula yikho lapho engagabelwa nakhona.
Isibone uMonzora esithi ungomunye wasebexotshiwe kubandla kanye loMakhuphe, uthini ngalokho?
Uyazikhulumela nje uMonzora njengomuntu olomlomo ongahlali wampukane. Siyakwazi ukuthi kuZulu weZimbabwe wonke olengqondo ezenileyo akekho ngitsho lo yedwa omthatha serious. Siyakwazi ukuthi uMonzora waphuma kubandla le-MDCT mhla ka-3 January wayayenza okwakho okuncane okulibandla. So asazi ukuthi kulomuntu ongaxotsha abantu abangekho kubandla linye, akuvumi njalo akulamuntu ongakhokhela amabandla amabili ngasikhathi sinye. Kodwa ke thina siyaqhubeka njengebandla lethu leMDCT, akulanto nje esimisa leyodwa. Kufana lokuthi inyanga iyakhonkothwa yizinja lamakhanka isuke eMpumalanga siyentshonalanga, kodwa kayimi ukushayina emoyeni.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngomcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe. AbeMDCT kaMonzora bathi uMakhuphe uyazikhohlisa, njalo bathi kuqondile ukuthi imali le iphiwe bona. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change selisungule uhlelo lokudinga imali yokungena kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. iChronicle ithi amapolisa abopha abantu abazinkulungwane ezilitshumi ngeviki besetheswa icala lokutshayela izimota ezingelama number plates. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Awusezowazalwa umntwana uyellow born, yellow born okhulumayo. Ngiyalibingelela lonke zizalwane zeZimbabwe kanye lani lina elisiqathele uhlelo lweStudio 7 ukubana size ukubana sesizalelwe umntwana omtsha uyellow born, into enhle. Oh, siyabonga, siyabonga ibizo elitsha namhlanje. Sisihlupheka ngebizo namhlanje, selize laphuma ibizo. Oh, Citizen Coalition of Change, abahlali bezimbabwe abamanyeneyo, siyabonga ibizo. Sizayavota kahle, ingxenye abantu bethu bangabuya besuke konke amazwe, ezinkalweni zonke zamazwe, bebuye ekhaya abantwana emva kokuhlupheka okungaka. Kangene ujaha, kangene, kalingene ibotoboto, kalingene umfana omtsha uzakhipha abantu elizweni laseGibhithe. Sesibona ukuthi sesiseduzane lomfula, sesizawuchapha umfula uKenani. Siyabonga.
Ngibingelele kubasakazi beStudio 7 bonke. Igama lami ngihlanhla isibongo Moyo, ngisegoli ngomsebenzi. Engithanda ukumdlulisa nami ebantwini bakithi ngapha komthwakazi ukuthi abantu abake bazinuke amakhwapha, bazi ukuthi abantu bafunani empilweni. Abantu bakithi, abantu bakithi bayalahleka, basetshenziswa yilamaphathi aseHarare for ukuthi bathole nje isinkwa esingapha ngakithi komthwakazi. Abantu bakithi abayeke ukulahleka, ikhaya labo likhona, ikhaya labo likhona, i-MRP emele umthwakazi wonke. Abayeke ukufuna ukusipunsidwa. Abantu bakithi abavuke emaqandeni, abantu bakithi abavuke emaqandeni, isikhathi siyahamba, abavuke emaqandeni abantu bakithi, bayeke ukulandela amaphathi aseHarare ngoba bafuna ukuthi nje balale badlile. Abavuke emaqandeni abantu bakithi, ngibonga.
Salubonani basakazi abahle kwiStudio 7. Ngibingelela lonke igama lami ngubekuthemba Ncube, ndoda ezalwa laphana eNanda. Ngithi iNkosi yomusa ibe lani lapho elikhona. Ngibeke nje umbono omncane ukuthi ake lisikhulumele lo Mthwakazi ukuthi ke yenze indlela yokuthi thina sonkeni singumthwakazi ngabantwana siyisizwe sikamthwakazi, kube nendlela yokuthi singakwazi ukuvota noma singabe sikuliphi ilizwe. Njengoba mina ngilapha eGoli, engikucelayo nje ukuthi nje ngelinye ilanga sike sizibone singumthwakazi, sivota sonkenini bakithi, sivotela inkululeko ngoba inkululeko yiyo esiyifunayo. Sikhethe umuntu onguye uyakusimela jikelele singumthwakazi. Into esilimazayo ukuthi thina noma kungathiwa kuyavotwa, asizibulalayo ukuthi asivoti. Masingazibona sivota nje noma ungabe ukuphi, noma usegoli khona sizibone sivota, singajabula.
Salibonani ku Studio 7 njani. Ngicela ukubuza ukuthi elizweni laseZimbabwe njengokuba kwazwakala ukuthi inkomo zabantu basemathweni North South or ezakwamthokazi zatholakala zabonakala ukuthi ziyatshontshwa maplazi nabantu bathi besiyazidinga baba lokuhlaselwa batshaka balinyazwa bagcina bebalekile. So kwenziwani ngalawo masila ngalawo bantu bamaplazi abatshontsha inkomo zabantu ukuthi noma sokwazakala kuthule nje ukuthi zwi? Kwenziwani ngalowo mlandu? Kwenziwani ngalezo nkomo zabantu ezatshontshwayo? Ngiyabonga okhulumayo uMathamba. Kekezi.
Emnyakeni omutsha sibonge bakithi njani kuStudio 7. Ha, siyabonga bakithi, siyabonga kakhulu. Malo beniyibambile laphana nje. Uma ngabongela nje abasazi abalandelayo lapha engibacabangayo. Bengibathandayo uNtungamilo, uNtunga Nkomo, uChris Gandhi lapha, nabomama lwako Jeremiah, uMlondolozi Ndlovu, Ezra Jesus Wanda, noAstasia Ndlovu, noMavis Gama, bonke laba nje zintatheli zebhakito difalapha nobhango. Odube, siyalibongela lonke madoda, nabontembe, siyalibongela lonke nabobathabile omasuku lapha umamathabile wasuku labosithengekile emhlanga. Hhayi, okungathi ningayibamba bakithi labanye singababalanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi balutshwana abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17 abazaphambili ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Malawi. I-AP ithi inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni kwele Sudan izolo zisola ukugenqulwa kukahulumende libutho. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations olwe-Security Council luzaqhuba umhlangano namuhla lapho luzakhulumisana khona ngodaba lwamabutho akwele Russia asemngceleni we-Ukraine okwesatshelwa ukuthi ajonge ukuhlasela lelo lizwe. Umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi bafuna ele Russia lichasise ukuthi kungani lithumele lawa mabutho duzane le-Ukraine. Ngokubika kwe-AP, uMongameli Joe Biden uhlala exwayisa uMongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin ukuthi engalokothi ahlasele ele-Ukraine ngoba lokho kuzadala ukuthi iMelika labangane bayo bethese iRussia izijeziso zenotho ezilukhuni. Iziphathamandla zeMelika lezeRussia zona ziphakathi kokukhulumisana ngalolu daba. IRussia ithi ayifuni ukuthi eleUkraine libe lilunga lomanyano weNATO wona ovikela amazwe angentshonalanga agoqela iBhilithani leMelika. Kodwa amazwe la athi iUkraine ilelungelo lokuba lilunga nxa ifuna. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Sokuqhamuke ukudonselana phezu kwebizo lebandla elitsha likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora bayadlephana bebanga imali ephiwe ibandla le-MDCT nguhulumente. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.